intatheni izindaba ezingamachumi amabili bezithe gwaqa ePenside kobulawayo befundiswa ngokuzithapha kanye lokuzivikela engozini ngesikhathi bethapha indaba. Umqeqeshi ekolitshini leMidland State University, uMnumzana Clarence Sinziba, uchasisa ngokuthi intatheli izindaba zingazivikela njani engozini lapho zisemsebenzini.
Befundisana nge-safety and security yama-journalist, ongangokuthi bangazivikela njani nxa besenza umsebenzi wabo. Bebekwazi ukuthi kule mthetho e-applya nxa besenza imisebenzi yabo, nxa beyenza beyenze ngohlonzi kodwa bengacompromise i-safety yabo leyabantu abasebenza lapho.
USiziba wengeze ethi isisekelo sombuso weZimbabwe simumethe amalungelo athile entatheli zindaba.
I-constitution iyapha ama-guarantees abo into ezigoqela i-bodily integrity, i-privacy, into ezinjalo. Kodwa akutsho ukuthi ama-rights lawa abantu balawo engekho limited, akhona ukulimitheka. So akumelanga abantu bethabe kakhulu bezitshele ukuthi hayi, mina ngile-right ye-access to information, ngile-right yoku-practice and as a media practitioner, usuke u-invade i-privacy yomunye umuntu, ngoba amalungelo omunye umuntu aqala lapho okuphelela khona wakho and vice versa. So akumelanga ukuthi nxa abantu besenza umsebenzi wabo bebona ingathi amalungelo abo asebenza ewodwa, asebenza lamanye. And so kungangokuthi singathi thina ama-rights are interrelated and njalo are interdependent and njalo are indivisible. So kuqakathekile ukuthi nxa umuntu exercise ama-rights akhe enze sure ukuthi laye kakwenzi ngendlela e-violate ama-rights omunye umuntu.
Intatheli izindaba esebenzela i-Global Press Journal ongene izifundo lezi, uNkosikazi Fortune Moyo uthi imfundiso abayithole namhlanje iqakathekile ekusebenzeni ngesikhathi isimo kwezomnotho lakwezombusazwe elizweni singacaci ukuba siyisima kanjani.
Hayi, imfundiso esithole namhla masikhangele isimo sesizwe okwakathesi ngibona ngani iqakathekile njengabonozindaba ukuthi ma sisebenza sikwanise ukuthi sisebenze kahle, sikwazi ukuthi sibe kwazi ukuthi maso kusesikhathini esinzima siyenza njani, kwenza ukuthi umsebenzi wethu siqhubeke siwenza loba nje kunganakuqondakali ukuthi uhamba njani. Kodwa thina njengonozindaba sifuna ukuthi sibe lolwazi lokuthi umsebenzi wethu ungaqhubeka phambili njani.
Omunye njalo ongene umhlangano lo wemfundiso eqoqwe ngabemisa Zimbabwe uNkosazana Brenda Lulu Harris, osebenzela inhlanganiso eyesayithi.
Sifunde ngamalungelo ethu esilawo njengama-journalist ukuthi nxa singaphatheka endaweni ezimbili, say for example you arrested by a cop, you are caught up with demonstration, uzihambe njani, leli usizo ungathola njani sivela kumaloya.
Inhlanganiso yemisa Zimbabwe ibika ukuba lonyaka eZimbabwe kunentatheli izindaba ezilitshumi ezithe zabhekana lokuhlukuluzwa ezweni ngesikhathi besemsebenzini wokuthapha indaba. Bakhuthaze intatheli izindaba ukuba zisebenze ngonanzelelo ngoba akuladaba oluqakathekileyo ukwedlula umphefumulo. Lonyaka ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni kukhuphuke ngesilinganiso esesabekayo okwathuse uzulu jikelele kanye nabenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Yimina iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.